sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Xa iveki ingalalelanga isikhalazo sethu, sizaqhubekela phambili siloko senza amademo ethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwesikhalazo i-petition emahofisini ekhomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Ngathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho. Kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Utshilo yena ngomlomo kodwa ke okwakhathi esikakukhanya ukuthi besinakekelwa kulalutho sizigogakelele nje kuphela.
Obulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulomsakazo. Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini ekhomishini ebona ngezokhetho e-ASEC bekhonona ngokuthi abatholanga ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll olalemifanekiso lakho konke okudingakalayo kanye lokudindwa ngamaphepha okuvotisa ama-ballot papers. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane zabamabandla aphikisayo iningi kungabe MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bebethukuthele befola belubhekise emahofisini abezek besukela i-Africa Unity Square bekhokhelwa yinkokheli yomanyano we-MDC Alliance behamba ngomgwaqo uJason Moyo. UChamisa ongumkhokheli njalo womanyano owe-MDC Alliance uthi sebecabange ukubambisana lezinye ingcwethi zakwele Germany ukuhlolisisa isimo sephepha lokuvotela i-ballot paper. Uqhubekethi njengebandla bazokwenza konke okusemandleni abo ukuthi lungenziwa ukhetho nxa abangakho kungasafezekanga.
Takati ballot lakafanana nekuthi exam paper rinofana kungeri.
Sathi thina i-ballot paper lifana lelemhloliso. Kumele okuphuma kilo uhambelane lokumunyethwa yi-syllabus. Kungalesi sizathu ke sithi akukho khetho oluzaqhutshwa nxa singawulelananga.
Omunye wabakade bekhona ngumnumzana Phineas Natarikwa owake wabotshelwa icala lokubulala ipolisa u-inspector Petros Mteza eGlenview ngomnyaka ka-2011.
Izeke into eyenzayo akayisi transparent. Ayinto yabo nxa kathi singabona emaphepheni izolo kwakuthi wabona kule 250,000 ama-ghost voters bavela ngapha abantu bona lapho. And futhi uyabona ukuthi abafuni ukuyingenja i-MDC bafuna ukwenza izinto zabo bodwa nezanupiyefu. Thina sithi hatshi, thina lokho asikufuni.
Uvumelana lesinqumo esesithethwe yenkokheli ye-MDC Alliance yokuba ukhetho lungenziwa nxa abezeki bengasalungisanga abakhala ngakho.
Xa iveki ingalalelanga isikhalazo sethu, sizaqhubekela phambili siloko senza amademo ethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance banikeze abezeki isikhathi sokuyafika ekupheleni kweviki ezayo ukuba balungisise abakhala ngakho. Nxa kungasalungisiswanga bathi bazobe belala emahofisini abezeki kuze kulungisiswe. umgcini sihlalo wezek uJustice Priscilla Chikumba ubengekho ukuba emukele ugwalo lwezikhalazo lwabomanyano weMDC Alliance. Abalandeli beMDC Alliance bafole njalo belandela umgwaqo uSamora Machel belubhekise Africa Unity Square sebevela emahofisini ezek lapho inkokheli yazise khona ngokuzokwenziwa ngemva kokufola kwalamhla. Ingoma izilogani kunye lenkulumo ebezisethulwa inkokheli bezigcwele insolo kundlela abezek abaqhuba ngayo umsebenzi bekhankasela ukususwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF ngevoti. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo ilizwe lokhu lathola uzibuse. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulileyo kunye labaphila lobugoga kobulawayo bebebuthene phandle kwenkonzo yeHarvest House International Church behlanganela lonkosikazi Mnangagwa. Unkosikazi Mnangagwa utshele ubulawayo ukuba uyajabula ngokuba edolobheni leli. Uphathele abantu ichukela, ingubo, le rice, okwabelwe abakhulileyo labaphila lobugoga, wathembisa ukuba uzophilisana kuhle lobulawayo.
Ndinofara zvikuru kuva nemi bulawayo. Niyathaba kakhulu. Ukuba lani bulawayo muhle. Pandakauya muna April, takataurirana. Mukandiudza matambudziko amangu aminavo asi ndikaendi kuudzei zvandakafunga musiwoyo. Ndakati inini zuva rangu rokutanga rekutaura nanamai nanababa kubulawayo vachandidawo here.
Ekubuyeni kwami lapa ngoApril wazibuza umbudzo wekuti kambe ubulawayo muhle uza
chekwedu tine yetinoti family unit inotarisa mbuya sekuru vakaremara vana vadiki vanhu vose ndinonzi family setup yandavinga nasi.
Imuni umama imuni epheleleyo ndinaye ubaba ndinavo abantwana bakhona njalo abagodekileyo phakathi kwemuli kodwa kumele kube khona ukubambana kwemuli epheleleyo. Yikho ngilapha namuhla ukuthi sizokunanzelela lokho.
Nathi zuva redu rokupembera nokufara nokuti tasangana Mwari vachida.
Namuhla nithave nijabule ngoba sihlangene ngokuthanda kukamdali wethu.
Osekhulile ugogo uMargaret Moyo ohlala eLobengula West ujabule ngesipho asithole namhlanje esechukela irice lengubo eyodwa.
Lapha nginikwe irice lechukela ama 2kg lechukela lengubo ngikho engikunikiwe.
Ophila lobugoga umnumzana Elijah Moyo uthe uyathokoza lokuhlangana laye kodwa akukhanyi ukuthi bayanakekelwa.
Ukujabula kwethu singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Utshilo yena ngomlomo kodwa ke okwakhathi esikakukhanyi ukuthi besinakekelwa akulalutho sizigogakelele nje kuphela.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo ebesikulo umhlangano unkosikazi Siphiwe Ngwenya uthi kasuthiseki ngesiphatho sikahulumende ngabe uhulumende uyaguqulwa.
Khangela iminyaka isiminingi kumbe sesile 38 years lokhu singakhanyani sengibona sikhumbula kanti yesi ngoba sesiya kukhetha. Hayi, ngiyasuthiseki ngakho sibili. hayi lapha mboni ngani sibili lo bangwatshintshwa yihulumende leyezanu-PF lapha mboni ngani lokho kungukhulu khona.
Unkosikazi Juliana Nkiwane ohlala emakhandeni uthi uyajabula ukuhlangana lo nkosikazi Mnangagwa kodwa uphila nzima.
Mina ngima ngibundutho ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesibe sithwalele usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumalisayo. Bengifisa sibili ukuthi ngahamba ngithwele ngomthukela lo ingubo ngigcina izintandane. Ngingumuntu ogogekileyo kangisakwanisi. Silezikwerede emahofisini kakhansela basipromise ukuthi sithathele izindlu ukuthi ngiwayi singabhadali siyazenzisa. Ngikhuluma sazibhalela izincwadi ezinzima ezisitshela khonokho ukuthi kuyandizobhadala. Manje siyayithatha ngaphi imali? Kwaze kuthiwe siyayithengise. Mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa mntanamntana. Sengiwumuntu ohlala ehlezi njalo ngigcina izintandane abazali babo babhuka.
Bengi labantu abaphila lobugoga bajabule ukuhlangana lo nkosikazi Mnangagwa kodwa iningi labo belikhala ngokuswela, indlala lokungaphatheki bethi bakhangelele ukuba ibandla elibusayo linganqoba bathole ukugcinwa kahle ngoba okwamanje uhulumende kabanakekeli. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anas Tesia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi umngcele weBeitbridge Border Post uthuthukiswe njalo kwakhiwe igceke lendizamtshina kulindawo ukwenzela ukuthi inhlelo zokuthengiselana lamanye amazwe ziqhubeke kuhle. Umnumzana Mnangagwa bekhuluma namhla embuthanweni wokuvula ngokusemthethweni uhlelo lokuthuthukisa lindawo oleBeitbridge Border Post Modernization Program. Umngcelelo ulohlupho lwendwendwe ezinde kakhulu ezemota lapho abantu makhaza kanye labaqhuba amabhizinisi bezama ukudlula besiya kumbe bevela kwele South Africa. Kodwa unkosikazi Siphoti kube ilunga ledale lephalamende elimela iMathabeleland South ohlala eBeitbridge uthi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF likhankasela ukhetho.
Nangezinye izinto ezenzayo lokhu vele kuMnangagwa yikudlalisa ama-resources e-government. Khazi nga singathi siyakhangela khonapha eBeitbridge kungayisikho ukuthi sikhuluma ngayo ibhodana nale. Sivele yona iBeitbridge inezinto eziningi okuyayo ukuthi ngani i-government yazilungisisa kudala engazilungisisanga. So amboni mina ukuthi kuyanceda. Ngibona ngani i-sort of campaign. The what about umgwaqo nalo oqeda abantu ovelwe namuhla wathi uzalungiswa. Sawulontsha bebonke lakathesi akukenziwa lutho. Sebesiyakwenza ibheke lefremathina. Nokusho ukuthi abantu sesizahamba ngamafremathina. Lefremathina lelo liyakhosta, lifuna imali eningi, izakhamizi ezinye zizalahlekelwa yindawo zazo zokuhlala.
Isimo eBeitbridge laphana emngceleni sesinjani kulezi nsuku?
Ukuhlala sibili special njengalezi izimoto ezithwalayo sibili. Zine problem khona phakathi kuzolungiselelwa kukliwa kwakliwa kwakliwa kokuthi atleast bafike atleast bona bafika bafika kungenalutho kodwa okwenzakalayo ukuthi udubo lokhu elukhona kubantu abakhrosayo. Abantu balo dubo bayahlala sibili bemile emzileni kwesinye isikhathi kube dizo ukuthi abantu bayalala ebhoti. Nxa kuyikulungisa akulungiswa wonke umuntu uyakufuna okuhle. Sibe sesithinda sithi siyaphela sikone. Kanti kuvele kudala nxa singakhangela iBhayibhile kumumo weBhayibhile ukuthi iBhayibhile injani kulezindlu anti yacabanga leyani okuphahlalani kahle bedilizele izindlu laphana. Lakathesi izindlu lezi azinamathoyilethi azilamanzi. Kulezinye izindlu zegovernment ezakhiwayo zasalela emveleni zaba yibunkwantshankwane. Ukutshengisa ukuthi vele idevelopment yeBhayibhile singathi silamahotela amakhulu angu-2 avalwayo. Avala just because ukuthi vele iBhayibhile akubhizi. So angazi ukuthi nxa sebefaka amalokhu iyaphothi wona kuvalwa amahotela. Iyaphothi yangikhona layo ngabona izabe gade abantu nebhakwa ngu-2-3. Abantu bazafulaya abanye bakhona abanye abakuthabelayo ukuthi at least ukufulaya kunjani ku-ezi.
Ibandla lakho lingangena embusweni lingenza ngcono yini?
Kakhulu. Lingenza ngcono kakhulu. Ibandla lethu lingangena embusweni lingenza ngcono kakhulu. Ngokuthi yena athesa kuzamayo ukuthi adlelane labanye abantu. Thina vele kungabavela izinto zingabarayithi sakwazi ukuthi amanye amazwe azangena. La ibhodana lezi izalungisiswa. Umgwaqo nalo esikhuluma ngawo uzalungisiswa.
Lo nkosikazi Sipho Dube ilunga ledalela eParliamente elimela iMathebeleland South engomanyano weMDC Alliance sixoxela eseBite Bridge.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOA Debele.
Ukwengezwa kweholo lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Lanxa uhulumende engezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokulichumi lasikhombisa ekhulwini elamabutho lengeze ngesilinganiso songamakhulu amabili lambili i 22.5%. Wathi elamapholisa walikhuphula ngamachumi amabili 20%. Lokhu kucunule kakhulu inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende e-Apex Council yona ethi ilobele umqhatshi wayo incwadi lamuhla idinga ingcazelo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Cecilia Alexander ufakazile lokhu. Studio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo lwendaba eziphathelane labeZimbabwe asebehlala emazweni olwe Diaspora Forum sikhangela ukufola okwenziwe ngabamabandla aphikisayo besola indlela ukhetho olulungiselelwa ngayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo lixoxelo Gibbs Dube loJonga Kantemiri. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abafana beqembu lenguqu bakwale Thailand abalichumi lambili abakade belwe ingozi yokuvalelwa ebhalwini ngamanzi abenelise ukuhlengwa bonke lomqeqeshi wabo. Lokhu bengahlanganisa labazali labemuli besezibhedlela besahlolwa ngemva kwelanga behlengiwe. Elethi Pawuthini songule uhlelo lokuthengiselana olubikwa luzaba ngolwakuqala olukhulu kangaka emhlubulweni wangempumalanga ezwekazile Afrika. Kodwa ingcwethi zenotho ziyalusola zisithi luyamele kakhulu kuncedo lweChina. Isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda ukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lomkhuba wokulalela indaba zamanga ezethulwa libandla leZANU-PF ngomanyano wakhe kodwa basebenze nzima ukuthi unqobe ekhethweni oluzayo. Lokhu kulandela imbiko eminingi ethi okuningi akumanga kuhle phakathi komanyano we-MDC Alliance. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Indaba ezivalisa ukuthi kuyaliwa ebandleni le-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa wahlangana lomnumzana Robert Mugabe eDubai, nokuthi unkosikazi Grace Mugabe kungenzeka abe yinkokheli kohulumende waleli bandla linganqoba ekhethweni. Ngezinye zalezo ndaba ezichazwe umnumzana Sibanda njengamanga aluhlaza tshoko. Umnumzana Sibanda uthi uZulu angazikhathazi ngamangala avela ebandleni leZANU-PF ngenhloso yokungcolisa isithunzi sebandla lakhe.
Zinyuze zivela ku George Charamba lezi elokhu ezithumela ku Herald la ku ZBC. UPresident Nelson Chamisa kathi uhamba ekhuluma labantu abaningi kumarali ngoba edinga ekhankasela ukukhetho. Ngakho angazi ukuthi umuntu angenza njani ukuthi abantu bazwisise ukuthi hayi umnumzana George Charamba angahlala phansi athi yena mina ngifuna ukuqamba amanga ngithi akufanele ngasonke sikulandele lokho.
udaba selubeka ningi lwathiya izalwane zeZimbabwe ezididekile yilolo lokuthi ibandla le-MDC Alliance liphakathi kokukhulumisana lebandla le-NPF ngendlela ezakwenza ukuthi leli bandla lisekele MDC Alliance bese kusithi nxa linganqoba unkosikazi Grace Mugabe athathe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli welizwe. Usibanda uthi lawo ngamanga akhulunywe labo abaqhulula noba yini efika emcabangweni. Kodwa-ke sizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi ngalesi sikhathi sokhetho ukukholwa ukuthiwo ngabezombusazwe kuyingozi ngoba bakhuluma loba yini benze loba yini ukuze bathole amavoti.
Kunzima ukuthemba osopolitiki sonke isikhathi ngoba bafana lamarobotu uthi usabheke lokhu kusasa bayo kutshele lokho into eliqiniso kubo engamanga into engamanga eliqiniso.
Esiminjalo esalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sezimbalwa iindaba eziphuma omnumzana Chamisa esolisayo ngokwenza kube nzima ukuthi njengabavoti bazi ukuthi iqiniso yilephi.
Unkululeko Sibanda vele uzadismisa ethi ngamanga lawo kodwa bekwazi ukuthi behind closed doors ngeqiniso. So thina silindeni nje ukuthi mababe wenile sibone uGrace Mugabe sengo-vice president weZimbabwe.
Kodwa kumnumzana Sibanda uthi azikho inkulumo ezikhona phakathi kwebandla lakhe nonkosikazi Grace Mugabe kanti ke uyacacisa futhi ukuthi njengebandla bakhankasela kuvotelwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe.
Nxa uGrace Mugabe angathi yena ufuna ukuvotela upresident Chamisa the better mhlawumbe lo president Mnangagwa angagcine cabanga ukuthi hayi mna mbonani impilo yami izabe ingcono nxa kulo bukhokheli bukapresident Chamisa acine evotela upresident Chamisa. Wamukelekile ngoba president Chamisa uzakhokhela abantu weZimbabwe bonke kungela kukhetha ukuthi lo nguye bandla liphi.
Usibanda uthi njengoba iningi lale mbiko engasiqiniso iphuma umsakazweni weZBC lephephandaba leHerald ngokubili okuvele kusekela uhulumende weZANU-PF kusobala ukuthi abezindaba laba basetshenziswa ukuqhulula lamanga. Mele Studio 7 eJohannesburg leSouth Africa nginguBenedict Nhlapho.
Ikhomishini yebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bemanyene lamapholisa aweZRP lamhla babize umhlangano lamalunga amele amabandla atshiyeneyo ezombusazwe bekhuluma ngendlela abamele bona labalandeli babo baziphathe ngayo kulungiselelwa ukhetho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abezeki babuthanise amalunga amabandla atshiyeneyo ngenjongo yokuxazulula ukuthi umthetho uthini ngokuziphatha kwabo labalandeli babo ngesikhathi sokulungiselela ukhetho lalapho luqhutshwa yikho benxuse lamapholisa. Isiphathamandla sezeki enkulumane uChief Elections Officer umnumzana Nkala ukhuthaze abancintisayo ukuthi baziphathe ngendlela engelabudlwangudlwangu njalo bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengathwali izikhali ngalesi sikhathi lokungabatshotshozeli ukubangela udlakela.
But defamatory allegations. They party in money they send us all. Say what we have this.
Obemele iPeople's Rainbow Coalition umnumzana David Moyo ukhuthaze amapholisa ukuthi angabandlululi umuntu lokuthi basebenze kuhle bengabi lobandlululo njengeminyakeni edlulileyo.
We want with the police if they are saying they are going to play their role, they must be seen playing their role, but not to be biased like what used to happen in the
ngemva komhlangano lowo omunye wamalunga amele ukuncintisa edalela eParliamente unkosikazi Dorothy Mole Ndlovu ukhuthaze abanye abancintisayo ukuthi beqhakathekise imihlangano enjengale.
Ngibone ukuthi imeeting le imbona iqhakatheke kakhulu ngoba kule kunyoka izinto okusithini esikuthatha sithi kuncane kodwa kuyizinto ezinkulu ezidiliza. So ukuthi sibe lama meetings anje ngikhuthaza ukuthi ibona ama MPs ngokwawo kube yiwabuyayo kube yithi esizwayo ukuthi kuthiwani.
Unkosikazi Anita Mlilo uthi amanye amabandla ayaxexebula amaposta abanye njalo akumelanga bakwenze lokhu ngoba kulicala.
Ngibone ilo ukunceda ngoba ezinye izinto abantu bakhanya abantu abanye baseseminyameni especially entweni zama posters amaphadi zamanye ayaxoxebula makungayenziwa khona ngoba khona ngokwakho ukukhipha iposter yomunye umuntu kumbukufaka phezu kweposter yomunye umuntu licala
amapolisa asekhuthaze abantu ukuthi baziphathe ngesikhathi sokhetho ngoba kuyinto yenziwa idlule ngosuku olulodwa bakhuthaze abancintisayo ukuba bangesabi amapolisa kodwa bamangalele labo abephula umthetho ngesikhathi sokhetho bathembisa ukuthi wona njengamapolisa azaqhubeka umsebenzi wawo ngendlela efaneleyo Abezeki bona bakhuthaze abamabandla ukuthi abancintisayo ikakhulu abadinga ukuba ngamalunga edale lephalamende kumele bazibuyele ngokwabo ngoba umlando omkhulu ukubo ukuthi bekhulumisane labasekeli babo ngendlela okumele baziphathe ngayo ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wesemidlalo lamhlanje sikhangela ukuthi yiliphi iqembu elizaphumelela ukuyadlala kufinal yalonyaka yomncintiswano wenguqo wezizwe zomhlaba phakathi kwele England lele Croatia wona dibana emdlalweni wesigaba sesemifinal lamhla ebusuku. Intathe izindaba ezemidlalo Joseph Njanji usipha loluda.
Iqembu elizanqoba phakathi kwele England lele Croatia lizadibana lele France kufinal yalonyaka yomncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzafika komlindi uyagcina ngesonto elizweni laseRussia. Iqembu leFrance lifinyelele kufinal ngemva kokunqoba eleBelgium nge-1 kanyango lwesibili ebusuku. Njalo eleBelgium lizadlala lizatshaywa namdla emdlalweni wokudinga iqembu elizaphutha imidlalo yalonyaka liphethe imendulo yombala wethusi. Iqembu leCroatia kadlake liphakamise inkezo yeWorld Cup ikanti eleEngland layiphakamisa kanye ngomnyaka 1966. Njalo umqeqeshi walo uGareth Southgate uthi sebebhale kutsha imbali yabo. Njalo isifiso sabo ngesokuthi baqhubekele phambili belokhu beyibhala kakutsha.
Sesibhale kakutsha imbali yethu emdlalweni wenguqu njalo sikhangelele ukuba siqhubekele phambili sisenza njalo. Okuqathekileyo yikuthi siyakholisa ukuba kwethu kulimidlalo le ezize zonke zomhlaba njalo silethemba elokuba sizaqhubekela phambili sijabula.
Ngokuqala ukuba ilizwe leIngland lifinyelele kusigaba sesemifinal kusukisela ngomnyaka ka-1990 ikanti leCroatia like lafinyelela kusigaba sesemifinal ngomnyaka ka-1998 lapho iliphutshe liphethe imendulo yombala wethusi. Kumidlalo yakudala edlalwe liqembu leEngland lele Croatia, iqembu leEngland linqobe kumidlalo yemine kuthi le Croatia linqobe kumidlalo yemibili kuCity owodwa uphele ezingujikile obhanqa. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakobulawayo bazake bekholise ubukela umidlalo yezinga laphezulu njengoba iqembu elimela ilizwe emdlaleni kakhilikithi lizadibana lele Pakistan kumidlalo emihlanu yehlobo lwe-One Day International ezaqala ngolwesihlanu. Ngemidlalo izaqhutshelwa enkundleni eQueen's Sports Club njalo izaqala ngolwesihlanu mhla zilishumi lantathu kunyanga kaNtulikazi njalo izafika komlindi yagcina mhla zingamashumi amabili lambili kuyo njalo inyanga kaNtulikazi. Ngimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Ngesikhangile ebesilazo singakehlukani. Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini e-commission ebona ngezokhetho ye-ZEC. Obulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa kodwa abanengi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamapholisa ngesilinganiso lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.